uhambo lukaMnangagwa lwenziwa ngesikhathi amazwe asemhlubulweni wangezansi ye-Afrika aweSADC esevumelane ukuba udubo lusemozambique alusoze luphelele elizweni lelo kuphela njalo lulakho ukuphazamisa komnotho emazweni angamalunga elemozambique libhekane lodubo lokulwisana labahlamuki bokholo lwesi-islam abedlulisa amalawulo abangasafuni umbuso okhona elizweni lelo ingcishi kwezombusazwe umnumzana makhe ondiweni usekele ukungenela kwezimbabwe kulingxaki
wonke amazwe alomlandu kuhlangothi lwe-SADC ukuthi asukume nxa sokuthe kwabalulo ingozi yabahlamuki enjengaleyi nxa sikhangele banabo kuthiwa ngama islamist extremist so kuyadinga ukuthi uhulumende wonke nje we-SADC ngoba sokungahlasela ezimbabwe kusasa njalo futhi ingozi izayenzakala ukuthi inxibaza qhelisa ukuhlasela amazwe e-SADC so izimbabwe layo ayiphephanga nxa sikhangele ingozi engalethwa ngabahlamukilayo
okugcizelwe ngenye ingcithi ecubulunga ezomnotho umnumzana Masimba kuchera
njengelizwe elilomngcwele le-Mozambique ngibona njengani izimbabwe elowo kwenza ngendaba ezikhona e-Mozambique kodwa ngokubona kwami izimbabwe ayila mali khathesi eyokuthi ingenele militarily kakhulu kuMozambique ngoba khathesi ilizwe liyahawula asilamali eyokuthi silungise izibhedlela asilamali eyokuthi sibhadale amatitshala so ngibona njengani ukuthi singenele militarily empi yona le eMozambique uzasihlupha
umnumzana Pride Mkono ocubulunga ezombusazwe uthi kuqakathekile ukuthi izimbabwe njengawo wonke amazwe akulumhlubulo akhangelisise ngelihlo lokhozi umumo osemozambiki
ilizwe lezimbabwe lilakho okumele likwenze ukuthi kulungisiswe indaba zohlakela ezenzakala eprovinsi yeCabo Delgado eMozambique lokhu kungenxa yokuthi izimbabwe singabamokhelane leMozambique njalo iMozambique kulapho kuvela khona i-oyili yethu yeningi esebenza ezimoteni ivela eBeira so kutshengisela ukuthi nxa kungaba lohlakela lokungahlalisani kahle eMozambique sizabona ama-pipeline ipipe lethu naleyo isingasahambi kahle kahle njalo izimbabwe ngenxa yalokho kumele izimbabwe ibe ngenye yamazwe akwanise ukulungisisa lolu daba olwehlakelo soluvuke eMozambique
umnumzana Buster Magwizi owakwaba kubutho njalo walwa impi ekuviyole zipra uthi inkokheli ye-SADC ngayingathathi lula ingozi engadalwa ngama-terrorist esi-islam kulumhlubulo
ye sibili kuqakathekile ukubana sincedisane lamazwe esakhelane lawo ngoba abadlovi laba ababuyayo abanye bakhona njengobana sebebaliwe ukuthi ngama-islamist kuyafanana le-Boko Haram yi-ISIS kodwa-ke okwenza ukuthi kube lobudlova lobu yikuthi ihulumende zethu thina khona lapha e-Southern Africa kaziphathi kuhle abantu bakibo yibo-ke abaletha laba abazodlova phakathi kwethu ngabe siyabuswa kuhle emazweni lapha ngabe kakulazimpi
iy'ncithi zithi kumele amazwe la azwisise imbangela yokulwisa kwama-terrorist lawa kwelo-Mozambique uhulumende wezimbabwe uthi uyayibona ingozi lomonakalo ongadala ngabahlamuki besi-islam abedlulisa amalawulo hathi kwelo-Mozambique kuphela kodwa le mazweni angomakhelwane yikho ethethe inyathelo lokuthi umongameli Mnangagwa ethekelele kuleyo lizwe ukuze akhangelisise ukuthi lingancediswa ngayiphi indlela ngimele isitudio 7 ngiseHarare ngingumlondolozi Ndlovu.